kukabili into yokuqala okumele sinanzelele lapha ukuthi lo onguye osengumongameli uthi yena yena esakhula laye wasalambijana ukuthi laye bembulale ngenxa yalokho owasenzakala ngaleso sikhathi. So yikho ubevele engumuntu othembisayo ukuthi into leyo abathi death sentence or death penalty, ukugwetshwa kwabantu ukuthi bebulawe, into azazama ukuthi ethangelane layo. So ekukhulumeni kwabo namhlanje lokho kukhona kulalabo abaphumayo, kodwa indaba enkulu esiyibonileyo ekhona yikuxolelwa kwalabo abaku-death row, abagwetshelwe ukuthi bebulawe. So ngakho-ke abanye kuthiwa sebezathola i-life imprisonment ukuthi behlale ejele impilo zabo zonke. But lokho okunye ukuthi abanye bakhitshwe kuya ngokuthi babevele bengenelene, yinto le abathi ngesikhiwa i-rehabilitation, kumbe vele into okumele abantu ekhaya bezibuze ukuthi nxa umuntu ehambe ejele ubevele ehambelani ejele. Abanye bathi kumele umuntu ehambe ejele ukuthi abe lethuba lokufundiswa kutsha ukuthi impilo, abe ngumuntu ongaphilisana labanye kuhle nxa engaphuma. Kuzokuba labanye labo abathi no, umuntu lo kumele limvalele ngoba umuntu lo is a danger to abanye abantu phandle.
Ye, ngiyakuzwa lapha uyakhuluma ubana umongameli engaba engumuntu olesineke ngoba laye wake wagwetshelwa ugodo. Kodwa-ke abanye ngabathi hayi, umongameli kasomvu yisilo ngoba bekhangela udaba lwegugu rawundi babathi laye waphatheka. Ungakuthini wena nxa ukhangele khona?
Kusuka kube le nto le abathi ngesikhiwa ngama-double standards. So laba abaphumayo okwabo lokhu into encane. Omunye uzabuza ukuthi pho-ke nxa kuzakhithwa laba yikuzama yini ukuthi lathi sixole sibaxolele nxa kuyukuthi kukhona okwayenzakalayo? Kodwa akula phela muntu ozaxola, anto bathi icala libona ezintweni. Uzaxolelwa njani nxa wena ungakabuyi ukuthi kukhulisana indoda? So ngibona njengani indaba lezi ngeke sakukhanyela ilihlo elilodwa, kumele sikwehlukanise.
Siyabona lapha abanye abakhululiweyo ngamalunga ebandla le-MDCT. Kungasebenzela yini ibandla le-ZANU-PF ukuthi lithole amavoti amabili amathathu ngokwenza lokho abakwenzileyo?
Othi ngufake ngaleyi nto, umuntu osapota i-Highlanders lomuntu osapota i-Dynamos, kumbe umuntu osapota i-Manchester United lomuntu osapota i-Barcelona kumbe i-Arsenal, abantu be-Dynamos bangazenzela. Mina njengomuntu we-Highlanders nzahlala nsithi lokhona bengasophenabo. So engikubonayo yikuthi abantu be-NDC akujayelekanga ukuthi umuntu eqeya ngale ngaphandle nxa kuyukuthi ubevele yisigangi lapha khona